esikubonayo lapha sakubona kudala kodwa abaningi kade bengakakuboni bayekelela abantu besipangano bekutyanisa abantu benza amagrupu ama-mafia gangsters sibatshela ukuthi khona abantu laba bayaharafa abantu so bagcine sebetshaya la masotsha akhona wona lawo sebebabhula so bathe sebebabhulile nje akhonokho basebuya nobuningi babo labo babuya barivenja bathi khona lisithele ukuthi khona ngubani oshaya amasotsha betshaya umuntu wonke kuphela so amapholisa athe lawo sengenela wakwakokusibancane indawo so yikho sabatshela kudala sathi khona abantu laba yabayekelela one day bazatshaya umongameli welizwe libayekelela besezinto yabayenzayo nale so ngiyathaba ngoba sebekubonile into abesibatshela kudlala sabatshela ukuthi khona lapha kulezigange amasela abahamba beshotshela abantu izimali so abantu bamakhombi yibo abaqala ukuthi khona no laba bayasikhathaze laba bathatha $3 ipeka ukuthi iphume phandle ngiyathaba ngoba sokuyenzakele lokhu sasibatshela khona
Umkhwanazi iyona ichipangano le kuyini kanti ngoba abezanu PF bayakulandula ukubana liqembu labo
ichipangano le liqembu lezikhini ezaqoqwayo libandla lezanu PF ukuze kuthusile abantu ikakhulu embare nezingozi zasedolobheni laseHarare kodwa ke njengokuchathisa okwenza ubaba ukhanisile umoya lapho sekukhanya ukuthi ngokuya kwesikhathi igroupu le has gone out of control isitshaya iloba ngubani sitshaya abemthetho amabandla amabutho amapholisa ayiselamthetho ayiselamntu okwana sibeyicontrola sebeqala sekuyiphiwa ukuthi hatsha siyo gruphu yethu iqembu leziphiwi eli-organized li-organize emzanu p f ukubangele kudlangudlwangu edolobheni laseHarare lukhokhelwa njalo umphathi ntambo wabeotanga esigodlweni seHarare uJim Kunaka
Kansila lina njengekansili yeHarare liluphatha njani lolu daba kuyini likwenzayo ukubona ukubana abantu abagada imichova kabahlukuluzwa liqembu lele
kazi singayenzani njengekansili lababa ubona abantu sebezibusa kangaka abazebetyala esubutha bazibetyala amapholisa thina njengekansili kambe kuyini esingakuyenza sazama lapha ukuthi khona silandela ama-bylaws sibhekeza ama-curfews ababeyafaka uJimu wafuna umuntu wabeshutha umuntu emini libalele washutha umuntu isisebenzi secouncil we-metropolis lanamhlanje kakabotshwa uyasihambela esantando kodwa-ke namhlanje lapho-ke sebezilele khonokho abakuyenzayo abantu ababotshiweyo kabakhulume ukuthi khona thina ubhosi wethu ngujimu Kunaka nguye osithuma ukuthi siyenze lokhu nalokhu 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 kuhle kube mgceke ukuthi khona ivele izanu p f limbandla elelokutshaya abantu asobandla nokubusa asobandla nokukhokhela ama-mafia gangsters amasela izivilankuka
mkhwanazi singabona yini beliyihlasela leli qembu lidilika abomthetho
iqembu leli vele liqembu elingekho emthethweni belingazelanga libe kuba khona kwala kukho emthethweni kuyasijabulisa kakhulu ukuthi nawo umthetho sebekubona ukuthi into bebelungisa into ezahlupha ezasifasa ezahlupha uzulu waseHarare othanda ukuthula njalo lokhathesi kubona sebedisob amapholisa namasotsha angikhona kodwa ngiyathemba amapholisa namasotsha bengabamba imithetho yethu yezimbabwe ba-enforce imithetho yethu we-constitution ama-parliamentary aids lama-bylaws alekhulunywa ngikansela iqembu leli liyachitheka nje liphele kusale kule order lomthetho esigodlele esikhulu saseHarare
into ekhona baba ikuthi khona amasotsha vele ungatshaya umuntu one bayabuya beyinqumbi babuya balikharabhe lonke so lapha abayilahla amapholisa aye babona abantu laba bebesenza khonokho abakuyenzayo sibatshela bala madokethi abantu laba amaningi kakhulu amanye ayalahlwa amanye ayenzwa njani so amasotsha besetshayayo bathi khona lizakhuluma so amapholisa ukungenela sebekuyeza sebebona ukuthi khona abanye abezanu laba ababo sebetshaywa ngamasotsha yikubaprotekta ngabe bashiye kunjalo amakhono amasotsha ababhule sibilokuswayo so mina ngithi akula kubotshwa lapha yiprotection wekuwafakwa edlele ukuthi khona bacathe amasotsha abuye ebatshaya ngabe siriyasi kaba bambe uJimu Kunaka nguye umuntu oyenza ukuthi into zingabi kuhle loni smogore lapha eHarare siyakwazi konke lokho labo abezanu bayakwazi ukuthi kokwenzakalayo abanye abezanu abangakufuniyo konoko bayakutshelti yibo abantu abaphambanisayo laba kodwa ke uyakwazi ukuthi kuzanupiefu kulamakhenti kuya ngokuthi ukukhempika bani
akuyigqibe mkhwanazi ingxoxo yethu uzulu jikelele ogada imchova lumphatha njani lolu daba ukuhlukuluzwa konke lokho
yamdanisa kakhulu uZulu ukuthi eZimbabwe ekhululekileyo iZimbabwe ekuthiwa seyabuya kithi abantu abamnyama abansundu kukwenzakala into ezinje ezingekho emthethweni zisenziwa njalo zisapotwa ngurhulumente khona yakulezikhiyo kumele zivotshwe zivotshwe ziye entolongweni lapho ezidilonga khona siye phambili abantu baye phambili ngokulandela ama-aspirations abo bezivela emsebenzini yabo bedinga ukuthi kube nempilakahle yabo labantu ababo lemuli zabo befike esikolweni ezibhedlela bedinga imisebenzi konke okunjalo.